sitamhlophe kwaArgentina lapha sayibona sinqobile singenile kufinal and uMessi ngathi khona ukuthi la ayitholele inkezo nje yabona beyihahabele ikarrera yakhe yonke siyazi ukuthi nje i-last World Cup yakhe and indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi kungagcina benqobile umdlalo iCroatia idlala laphana kodwa I think it was a matter of isikolani Argentina coach ngoyotshaya ama-tactics lapha kuthe ngcono abayekele bona babuye bona basihlalele bayenza ngani hhayi bayehlulela bese bebatshaya nge-counter ya and basebenzele abona amagoli awanayi-2 okokuqala bekuyi-counter leader siyayi-penalty yokuqala etshaya ngumessi esibili leyanayi bekungama-counter I think it was a matter of tactics nje uthi Argentina ikhulele iCroatia 2 goals ehle yabademoralize nje ngoba nzima ukuthi bewuye back ngoba i-Argentina bengalidlali lokhu yani ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa hhayi sita back bathi hhayi mana sitshaye nini ngani nge-counter attack hhayi sita mhlophe kwa-Argentina.
I-Morocco le-France zona ubona zidlala njani kusasa?
Morocco neFrance laphana ntunga hayi kuyabe kunzima kuyabe kunzima. IMorocco iFrance ayidlalanga kuhle nje idlalele ngento kanje yanqoba ayisiyo game yabo esiyaziyo ayisiyo game yabo esesiyikhangelele wakhangela nje uMbappe ayidlalanga kuhle kodwa amaya player came to the party they managed IMorocco nayo i-defense yayo ibophile so iFrance ingabuzisa nje ikubona ukuthi abashaya lawo ama-tactics angahlakaniphile bengatshaya ngoba iMorocco very disciplined udefense yayo but France is also a very good side and uMbappe bengabuya nje kulilanga lawo they can come to the party bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba iMorocco akumelanga ilale ke kuyigame enzima ngelistage nje angeke utsho ukuthi yiphi enganqoba ungakhangela indlela amagame lawa impumela esiphume ngayo from ecosisen kunzima utsho nje ukuthi iMorocco ngakwini ibona sekunefinal iMorocco they believe in themselves yikho I think okwenze kubaze wafika lapho because self-belief they believe they can go to it and that's what makes them very dangerous. Yikho ungayenza ukuthi bangqoba.